Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Scala eSt Mary's lapho akade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba isidungwiza. Umthushisi walolu daba unkosikazi Rumbidzai Mshonga uthe ababotshwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's esidungwiza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshwe laba batholakala belamarekeni amade lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamachuma isiyagalombili basadingwa ngamapholisa. Igqwetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya esithi akulabofakazi obuveza ukuthi balamacala. Okhokhelela inkamba yamapholisa esidungwiza unkosikazi Sisi Maratsano utshele umthethandaba ukuba kungaba lobudlwangudlwangu esidungwiza nxa abotshiwe laba bengakhithwa entolongweni. Umantshi uBongai Mjujutu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. Unkomo uthi bafuna ukuthi izivotsha lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupuwa bail state ka
tina sikurume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya, kodwa umantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongo wapiwane dare handiwa watanga taka tarisira nekuti chokwadi cha buritswa
isinqumolesi ayisiko esikade sikukhanyana. Iqiniso yokuthi lowo wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha. Lokho umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhayi, idale alikukhanyelanga konke lokho.
Ingcweti kezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi ukubotshwa kwabalandeli bebandla le-MDC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lukamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lowo wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha. Lokho umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhayi, idale alikukhanyelanga konke lokho.
Baningi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabo unumzana Kudzana Mashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle kwentolongo bekulabanye abalandeli bebandla le-MDC akade begijinyiswa ngamapholisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphose intuthu ehitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-Free Junction obekuhlunyizwa abanye abantu ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Ponyati walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.